Umkhuhlane wetshukela obamba abantwana obizwa ngokuthi yi-type 1 diabetes uhlasela abantwana ngoba ezelwe umbendeni wakhe ungenelisi ukukhipha abathi insulin. Ngokunjalo umzimba wakhe uyabe ungenelisi ukwamukela itshukela ukuba lisebenze kahle. Akwaziwa amanani abantwana abalesifo lesi eZimbabwe loba ingcwethi kwezempilakahle zisithi engaba munye phakathi kwabane abalomkhuhlane lo abakuthelelwa ngabazali. Ingcwethi kwezempilakahle ziqonqosela abazali ukuba bananzelele izibonakaliso zomkhuhlane lo ukuze umntwana athole ukwelatshwa ngokuphangisa. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uchasisa ngomkhuhlane wetshukela labantwana.
Type 1 or juvenile diabetes ngumkhuhlane wetshukela ohlasela abantwana abancane imvama. Lowo ubangelwa ukusweleka kweinsulin emzimbeni, kodwa yasihlaleni sisazi impawu zomkhuhlane wetshukela: ukuthambisa kanengi, unatha amanzi kanengi, cikizeka umzimba, ukuzelwa indlala njalo njalo, mbijana mbijana, usenza njalo umzimba ube lokhu cikizeka.
Udokotela Derek Matsika, osebenzela koBulawayo esibhedlela sempilo, uthi kunzima ukwelapha umkhuhlane lo ebantwaneni.
Ku-type 1 vele kala insulin, so asila thuba lokuthi sikontrole ngedayethi kumbe ngamaphilisi, sihle vele siqalise nge-injection. Okunye kulandele i-injection from there. Lo yi-acquired ngovele wabalayo emzimbeni. Itshukela into vele evela ngakwakho phakathi emzimbeni kusuphuma usiya phandle.
Uqhubekela phambili uDokotela Matsika eqonqosela umphakathi ukuba asekele abantwana abagula lomkhuhlane.
Ngenxa yokuthi uyanda ebantwaneni siyanda ukuphuza ukuyibamba. Yikho abanye abaningi abe-type 1 abayandanga ukuphila empileni njengabo-type 2. Kodwa singaphangisa ukuyibamba, siphangisa ukuyikhontrola, labo baphila kuhle njengonke umuntu. And uyafuze elandele imithi le impilo yakhe yonke. And futhi kuqakathekile ukuthi khona abantwana laba sikanthula belawo sibancedise, ngoba ukuba ngumntwana ozihlaba i-injection every day impilo yakho yonke, sithole ukuthi abaningi abaphambanisa ingqondo. So babedinga i-support psychologically ezikolo.
Unkosikazi Janet Masuku, umzali olomntwana ogula isifo setshukela, ulandisa ngendlela umntanakhe asephila ngayo.
Umntanami waqalisa ele minyaka emibili esibanjwa itshukela. Kumele edle ukudla kwesintu kakhulu, isithwala samabele, umfushwa, indumba, lamafruthu kakhulu, kamelange lambe kakhulu, kamelange suthe kakhulu. Lama injections uhlaba ekuseni lantambama. Umuthi wakhona uyi $15 since ama injection athengwa ehodwa.
Ukutholakala umntwana elechukela akutsho ukuthi umuntu kasoze aphile impilo epheleleyo. Abezempilakahle bathi nxa bengalandela imilayo yabo bayenelisa ukungafiki esibangeni somkhuhlane esingenza impilo ibe nzima. Ngaphandle kokuthelelwana kokosendo, itshukela alithelelwana njengeminye imikhuhlane engalutho ukumemetheka. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.